Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
uvuka abantu abangu 203 bethi bona kuthiwe ba isolate given support bubble yama volunteers lama students nxa bevalile kuba ngcono kunzima kakhulu. We just need the support really from all corners.
Lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya ususehla eZimbabwe, inani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo liyaqonga okwethusayo edolobheni lakoBulawayo. Abachuchisi kuqala elethesa umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya bathi akumelanga aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso ibail. Sokulabantu asebefika phose izigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lweMelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke ngolwesibili mhla ka 3 neviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Nga inani labantu asebetholakala bele COVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selisehla eZimbabwe, inani lababanjwa lomkhuhlane labafayo liyaqonga okwethusayo edolobheni lakoBulawayo. Idolobho leli yilo elilabantu abagulayo kathesi abaningi ukwedlula zonke indawo, ubona abalikhulu lamachumi phose amabili 119 lilandelwa yiHarare elabantu abangamachumi phose ayisithupha 58. Ababhubhe koBulawayo kumaviki amabili edluleyo alamalanga ambalwa balichumi. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo balichumi lambili ababanjwe umkhuhlane lo elizweni. Asebefunyenwe bele COVID-19 selokhu yaqhamukayo kuleli sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili 8,315. Asebebhubhile bonke bangu 242 kuthi asebesilile sebezinkulungwane eziphose zifike kweziyisishiyankalombili 7,804. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo uhlasele abantu abaphose bafike kuzigidi ezimbili 1,736,499 njalo wabulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane 41,791. Emhlabeni jikelele uhlasele izigidi ezingamachumi edlula amane 44,093,002 njalo wabulala abedlula isigidi 1,168,942 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Seliqonga njalo kwesabekayo inani labatholakala bele coronavirus emazweni aseEurope ngasikhathi sinye sokuphuma inkuthazo yokuthi amazwe la abuyele kuziqondiso eziqinileyo zokuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane ezifana lokuvala imingcele. Kwele pilitane inani lasebebulawa lokutholakala bele gciwane leli liqansa suku zonke osokusethusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uphenduke usidlama langabi umkhuhlane weCOVID-19 kwele pilitane. Inengi lesizalwane zeZimbabwe sezilala zingalele ngovalo zisesaba ukuthi uzaphinda utshaye ukhwaze ngolaka njengalokhu okwenzakalayo ekuqaliseni kwalunyaka wagcina kuvalwa ilizwe lonke. Unkosana Respect Sgubuthu ohlala edolobheni leLeicester uthi abantu kabaqaphele.
Yakwazi ukuthi ke yabuya lapha yathatha izihlobo zethu ekuseni lantambama bathi sebejika bathi khona thina ama-blacks ite sifa kakhulu. So kathesi isikhathi sokuthi sizinakekele, sizicabangele, singacabangi imali, ngoba imali iyadlula. Awukula mpilo umuntu ongayithenga ngemali. Mina nginje ngisebenza ku-front line, but ngidecide ukuhlala ngkhaya. Kwabaningi abaphuma be-positive nge-corona ngabantwana abancane, ama-20s, because mina ngikhuluma from experience angafelwa ngumuntu oklozi kimi ngendaba ye-corona.
Umnumzana Bernard Nyoni umongi esibhedlela sedorobha le-Manchester njalo ke wagula ngalo mkhuhlane uthi ukubona kanye kubona kabili.
Mina i-COVID yapho seyambulala, so ukuthi ngibuyele emsebenzini futhi hhayi ngunensi impela, but impilo yami iqakathekile kakhulu, kungcono umsebenzi wakhona uphele. Sengichile lo msebenzi wakhona lo ngisendlini ngihlaleni. Abasebenzi abafuna ukusebenza kodwa hayi into lokhu kugcwele njalo futhi kubulala abantu, thina abantu abamnyama kuyaquphula.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubisela amabhizinisi emuva ubulala ezomnotho. Unkosazana Phathi Nyathi ule kampani yakhe yezempilakahle encedisa abagula besezindlini kodwa inxaki sokuzisebenza esingasabuya emsebenzini ngokwesaba umkhuhlane lo.
Test and trace, it's making it worse because uvuka abantu abangu 2 or 3 bethi bona kuthiwe ba-isolate. And given i-support bubble yama-volunteers, lama-students nxa bevalile kuba ngcono. Kunzima kakhulu. We just need support really from all corners. Local authorities, we'll get more information, information sharing. It's very helpful as well to everybody else.
Unkosazana Privilege Dube wase Brighton uyasebenza uthi indlala yodwa kuye lonyaka ngenxa yalo mkhuhlane.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi i-corona isiphendukile. Njengathi thina ama-beauty therapist esisebenzayo kunzima kakhulu kithi, asazi sizophila ngani. Siyahamba emasaluni, siyavula emasaluni, hayi amaklayenti awekho, so angazi sizophila kanjani.
Umnumzana Mthandazo Thebe yingcwethi kwezempilakahle esebenzela edorobheni leChester. Yena-ke uthi i-COVID-19 ayikabi lo muthi wokuyelapha, kumele njalo nje abantu baqine ngokuzivikela.
Kukhanya umkhuhlane we-COVID usuqalile njalo ukumemetheka okwesibili ngendlela eyisabekayo. Sesikumele sitshintshe indlela esisebenza ngayo, ikakhulu emahofisini. Asisahambi emahofisini, sokumele sisebenzele ezindlini. Sesike sabona abaningi abasitshiyileyo ngenxa yomkhuhlane lo. Umkhuhlane wakhona ukhanya ungakhontroleki. So wonke nje umuntu uyacela nje ukuthi silandele nini ama-regulations ona la imithetho ebekiweyo ukuthi ugeze izandla, sanitize and stay safe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani lwe-Office of National Statistics lubika ukuba sokulabantu ababulewe yi-coronavirus abazinkulungwane ezingamachumi adlula ayisithupha 60,000. Lokhu kwaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka. Asebebandle beligciwane leli sebelanda isigidi esisodwa e-England. Ngeviki ephelileyo uhulumende weBrithani ufake iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli ezehlukeneyo njalo zitshiyana ngamadolobho esithi ukuvala ilizwe lonke kubulala ezomnotho. Ingcwethu kwezempilakahle zona zithi Izinqumo lezi zokufakwa ngezigaba ngezigaba zisebenzi ngoba abantu bavakatshelana bethelelana umkhuhlane lo. Bathe uhulumende kumele akhangelisise ukuthi umkhuhlane lo ungavinywa njani ukuthi ungamemetheki. Bathe kumemetheka kwaleli gcikwane kulakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaningi ikakhulu ngesikhathi somqando osuqalile emhlubulweni waseYurophu. Ngakho ke zikuthaza umhloko kahulumende yeBrithani umnumzana Boris Johnson ukuthi avale yonke into aqinise iziqondiso zokuvikela kumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngezachisa sibanda.
Abachuchisi ekuthonisweni kwecala eletheswa umkhokheli wenhlanganiso yaba kumsebenzi wokwemba iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya bathi akumelanga aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili ngoba imizamo yokuphuma elizweni legolide elilesisindo esikhulu kangako yebusela bezinga laphezulu. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthi uzakupha isinqumo sebheyili esokuthi uRushwaya akhululwe kumbe hatshi ngolwesihlanu. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Lokhu kumangalisa abaningi akade sebethuswe isinqumo esithethwe ngabachushisi izolo lapho akade sebebonakale bengaphikisi ukuba aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili. Abachuchise kutoniseni ukarushaya, umnumzana Karutso Ziyaduma, encediswa nguCharles Mchemwa. Ekhuluma lendatheli zindaba emthethwandaba kamantshi weHarare, igcotha likarushaya umnumzana Charles Zwete, uveze ukuba umantshi uzakupha isinqumo sakhe sokuba uzakwamukela isicelo sokumtholisa imvumo yokuhlawula ibheyili lobahatshi ngolwesihlanu.
Later on siqale ukungena emthethwandaba lamhla ekuseni uhulumende osele ukuba osegugule isicelo asenze izolo mayelana lesicelo sethu esebheyili.
Uqhubeke esithi bathemba ukuba uRushwaya uzaphiwa imvumo yokuba athoniswe esuka ngekhaya.
It indicated that he had withdrawn on the basis of other facts.
Uhulumende usitshele ukuba uguqule lolu daba ngenxa yezizathu azifake phambi kwedale. Siphikisane lakho lokho kodwa umantshi uthi uzasitshela isinqumo sakhe ngolwesihlanu.
UZwete uphikise ukuguqulwa kwesinqumo sayizolo esithi kudaba olufanayo ngomnyaka ka-2017 uhulumende wapha omunye umuntu imvumo yokuhlawula ibheyili kungela sizathu sokumupha luba ukuthi ancishelweni. Kodwa umnumzana Ziyaduma utshele idale ukuba uhulumende ugcine ecabanga kabili wabona kufanele ukuba uRushwaya ancitshwe leyo mvumo ngoba kungumlando kahulumende hatshi omunye umuntu ukuba umuntu aphiwe ibheyili loba hatshi. Uqhubeke esithi isizathu sakhe sokuthi ancitshwe leyo mvumo yokuthoniswa isuka ngekhaya esithi uRushwaya ngomunye wamasela atshontshela ilizwe esithi indlela abefuna ukuphuma legolide ngayo yethusa. Umthethwandaba utshelwe ukuba uRushwaya wathatha imizuzu emine kuphela ukuba akhangelisise ukuba uthweleni ngesikhathi esenkundleni yendizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Izolo isinqumo sabachushisi sokuba bengaphikisi isicelo sakhe sebheyili sitshiya abaningi sebambekwa ngaphansi besithi siveza sobala ukuba usebenza labantu abakhulu kuhulumende. uRushwaya ubotshwe enkundleni yeRobert Mugabe International Airport ngemva kokufunyana elesi sindo samakilogram ayisithupha selitshe eliligugu legolide. Nxa engafunyanwa ele cala ulakho ukugwetshwa ukuhlala iminyaka emihlanu esejele epika. Kusenjalo, umantshi labahluleli bemadala emthethwandaba balobe incwadi kumongameli Emmerson Mnangagwa besola umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba besithi uphazamisa umsebenzi wabo. Encwadini le abayithumele kumongameli bathi umsebenzi wabo sebenza besevalweni ngoba besesaba ukuxotshwa imisebenzi ngumalaba. Lokhu kuza ngesikhathi ababandla aphikisayo besethisa uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF ukuba baphazamisa umsebenzi wemithethwandaba. Ekhuluma edale ePhalamende, umphathintambo ogatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthekala lwazi ngencwadi elotshwe ngabomantshi labahluleli laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
abantu asebefika phose izigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lwemelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke mhlaka 3 neviki ezayo. Inhlolisiso enziwe University of Florida iveza ukuthi banengi kakhulu abatsha abavota kukhetho lolu lonyaka nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016. Kukhetho lukamongameli kuncintisana umongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, umnumzana Joe Biden owama-Democrats, umnumzana Howie Hawkins okubandla le-Green Party, unkosikazi Joe Jorgensen okubandla le-Libertarian Party, labanye abagoqela umculi uKanye West. Asizweni umnumzana Busani Mbuso Ntini lo nkosikazi Priscilla Ndlovu, izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika, bexoxa loGibbs Dube.
Kanye West abekufakwe eLouisiana kodwa uyabona ukuthi ungene vele yena engeniswa ngama-Republican wenze ukuthi ethathe la mavoti akaBiden abantu abamnyama state yeLouisiana. So i-strategy kwesito wakhona ngamakhahlela nje afakwayo, abanye ngibakhona abafakwanga laphana ukuthi kunde vele bakwazi ukuba le chance, bafuna ukuthathela amavoti nje ikakhulu ma-Democrats, bafuna ukuthathela uBiden amavoti athize. So ngesikhiwa I think singathi kule strategy ekhona eyenzakalayo.
Kodwa siyasebenza yini i-strategy zenaso?
So kusiya ngama-voters ukuthi alolwazi olunganani duwe kimi ngokwami, hhayi kungeke kwasebenza ngoba xa ngikhayela i-ballot vele ngihambe ku-ballot ngimazi into engiyamdinga ku-ballot. So bantu bakhona engxa abanye kumbe abathanda ukukhanya West kakhulu akazwani njengibona bethi kodwa ngibhotele umuntu onjengokhanya West, kodwa umuntu ovele ukwazi akufunayo empilweni ambone ungamphambanisa lokho.
Ye nkosikazi Ndlovu, ngena khonapho mama, utsho ukuthi wena ngokubona kwakho ubonani bo laba basebengeni labanye bazakwenzani?
Ngelekele laphezu kwalapho okhulume khona ubaba ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bafunani and bayakwazi ukuthi ukhanya West udingani. UKanye West udube ngokuthi yena lingananzela ukuthi wazama ukuthi akhampeyini ihambe khala. Lapha khale khona ekhampeyini North Carolina ne-South Carolina, ubani upresident ozavotela uKanye West? And okuhle ukuthi abangane bakaKanye West abalaye i-music yabo bazamile ukuthi bamchaze abantu abamnyama ukuthi yena uyi-plant nomuntu othengiweyo. Ulekhona phana ukuthi ayencedisa i-Republican Party. Mina mfuna ukuthi ngikhulume enye into futhi ngama-voters e-America okumele sinanzelele kathesi. Kule age endala kulami engangomama wami, ama-voters akhulileyo la ngabantu abadala, yilabana abantu abakhula ukuthi ngikhaya nxa sasiyizaphu siyizaphu kumbe nxa sesasiyizanu siyizanu ngibavota ngaleyo ndlela. But sesikhona thina abanye siyazama ukuthi umuntu omdala ukuthi ayikhangela iwasukuyizani, but izani is no longer kwi-Republican. I-Republican is no longer doesn't stand for your i-vote yabo. Ngikunika i-example yokuthi abantu ama-Republicans abaphuma ku-Trump, instance ama-evangelicals, anto sibazi bengabantu abavotela i-Republican Party. And the Republican Party labantu be church relationship yabo ne pro life. I am pro life too, but I'm saying ukuthi nxa ngi pro life, why is your pro life business for some bodo ongakazalo? Nxa esekhona emhlabeni esephilile ngumuntu uyanolonga pro life. Uyavumela uvalela abantwana emakhejini. Uyavumela ukuthi umuntu angabulawa nje ukufa komuntu, umuntu uyafa mahlayana. So abantu they are changing.
Lobe kungunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eWashington State exoxa endawonye lomnumzana Busani Mbuso Ntini ohlala eNew York. Bebelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana zithi zikhathazekile ngemigoqo elokhe ikhona phezu kokuvalwa kwemingcele ngesikhathi se-COVID-19. Zithi lokhu kulakho ukwenza zehluleke ukuyafika ekhaya ngekhefu leKhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje amazwe afana le South Africa kanye le Zimbabwe esekethi seziqondiso zokuvalwa kwelizwe emzameni yokuvimba umemetheka kwe-COVID-19 ngokuvula imincele eleBotswana lithi abangena elizweni bazaqhubeka bevalelwa bodwa okwamaviki amabili kuma-quarantine centers kuyindlela yokuvimba umemetheka kwaleli gciwane. Abavalelwa endaweni ezitheneyo bebodwa ku-quarantine kumele behlawule ingxenye yendleko yokugcinwa endaweni lezi, kukanti urhulumente weBotswana ukhipha enye ingxenye. Umgoqo lo ulakho kwenqabela iningi labeZimbabwe ukuthi bayehlaba ikhefu balehlobo labangani ekhaya. Umnumzana Sifa Sithuma ohlala eHabron uthi isifiso sokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu leKhisimusi sikhona, kodwa kukhona okubakhathazayo.
Ya indaba yamabhoda leyi it's long overdue, so kumele ilungiswe. Abantu abanengi lapha sichiwe izihlobo kunenge okonakeleyo emakhaya, okokuthi ukuthi kuphela umnyaka ngosibe lapha langoDisemba mbona ngathi vele kungaba into enzima kakhulu.
Ujuma uqhubeke esithi udaba lokuthi abantu bavalelwe endaweni esifanele emahoteleni belinde impumela yokuhlola ukuthi kabala COVID-19 layo iyabaphazamisa kumele ikhandisiswe. Uthi kungaba lokufohlela elizweni ongekho emthethweni uma umthetho ingayekethiswanga.
And then enye into futhi engibonayo ezaba ingozi xa kungasavulwanga amabhodi, ayisibo bonke abantu abakuleli lizwe abadlula kuRamakhwebane, uyabona, kulabanye ababuya ngendlela zabo ezinjalo zingahlanga, but babuya bafika babuyela futhi. And nxa bona kungagcina kungavulwanga abantu sebesebenzisa ama routes abo nalawo bavela bangena ngawo, ukuthi number one indaba ye testing iyabivele isibypassiwe, akusela mntu uyathestwa engena ephuma or ephuma engena.
Umnumzana Andreas Sibanda uthi udaba lokuvalelwa amaviki amabili olwe-quarantine lulakho ukudondisa iningi elifisa ukuya ekhaya.
Umbiko wokuvulwa kwamabhoda uthakazelelwa ngabaningi, kodwa osekuhlupha kithi thina abahleli kwele Botswana yikuthi nxa usuphendula imithetho elapha ithi kuzamele ungene uhlale ku-quarantine for 14 days uzibhatalela njalo ukuhlala ku-quarantine. Lokhu sekuhlukuluze abaningi, le mbuzo isiba khona ukuthi umuntu engahamba kumbe engahambi.
Ele Botswana lona lithi lizaqhubeka likhanyela isimo se-COVID-19 ngaphambilini kokuthisa isiqondiso esiphathalene lalo mkhuhlane. Inani labantu asebebanjwe le coronavirus liyalikhuphuka seliphose lifike inkulungwane eziyisithupha, i-5,923, sekubhubhe abangamashumi amabili lanye i-21. Kuqala ngesonto ele Botswana libika ukuba lizavumela izethekeli ezizwa elizweni ngendizamtshina eqhatshiweyo i-chartered plane bezobuka indawo ezitsheniwe ezikhangayo emzameni yokuvimba ulahlelwa imali eningi yakwamanye amazwe ungaphazamisa umnotho welizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumente weMelika. Ingxabangxoza yavikeka kumanyano we-United Nations ngombimbitho lapho ele China lona elidume ngokungahloniphi impahla yabanikazi kumbe ama-intellectual property rights elehluleka khona ukungena esikhundleni sokuba ngumkhokheli wenhlanganiso elondoloza amalungelo abanikazi bempahla etshiyeneyo e-World Intellectual Property Organization. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla kulesehlakalo esibi esisuke senzakala ku-United Nations ngomfumfu,
I-General Assembly yavota ivumela amazwe aziwa ngokwephula amalungelo oluntu afana layo iChina, iRussia leCuba ukuthi abe ngamalunga e-Human Rights Council. Lokhu kwachiya abalwela amalungelo oluntu bebambe owangaphansi. Uluwich Abono owe Human Rights Watch wazwakala esithi amazwe adume ngokwephula amalungelo kamelanga angene ku-Human Rights Council. Uhilenua owenhlanganiso ye-United Nations Watch yena wachaza lokhu njengesehlakalo esibi kundaba zamalungelo kazulu. Kugwalo lwalo olusanda kuphuma ugatsha lwe-US State Department luveze izehlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu kwele China ezigoqela ukuboshwa mahlayana kwabokholo lwesi-Muslim e-Xinjiang. Kwele Russia, i-State Department yathola kulokubulawa lokubotshwa kwabantu mahlayana lokwephulwa kwamalungelo oluntu achiyeneyo. E-Cuba khona okulilizwe lapho amapolisa aphatha kuZulu ngesandla esilukhuni abezomvikela bafunyanwa besethusela njalo betshaya abalwela umbuso okhululekileyo. Abantu abavunyelwa njalo ukubuthana ngokuthanda kwabo. Isibopho se-UN General Assembly number 60/251 esasungula i-Human Rights Council siphoqa amazwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu okwezinga laphezulu. Ukukhethwa kweChina, iRussia leCuba lonyaka kanye leVenezuela nyakenye kuveza ukuthi i-Human Rights Council iyisithunzi nje ayiwenzi umsebenzi eyawubunjelwayo. Umbiko wakhe unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo uveze ukuthi eleMelika liphume ku-Human Rights Council ngo-2018 ngenxa yokuthi ikhansili le ibandlulula ele-Israyeli lokuvumela amazwe ephula amalungelo oluntu ukuthi abe ngamalunga ayo. UPompeo uthe iMelika ingakaphumi kulikhansili yakhuthaza amazwe angamalunga e-United Nations ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa likhansili ngokuphuthuma. Uthe ngokusweleka kwenhlanhla ayilalelwanga leyo nkuthazo. Ukukhethwa kwalawa mazwe lonyaka kugcizelela isinqumo seMelika sokuphuma ku-Human Rights Council ukuze isebenzise ezinye indlela zokulondoloza lokuvikela amalungelo oluntu. Kutsho uPompeo yena ophethe ngokuthi ukuzinikela kwethu kundaba zamalungelo kubekwa sobala lugwalo lwe-United Nations Universal Declaration of Human Rights kanye lezenzo zethu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abatshutshisi kuqala elethiswa umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya bathi akumelanga akhululwe ngemali yesibambiso ngoba icala alethiswayo lilikhulu kakhulu. Sokulabantu asebefika phose izigidi eziyisikhombisa 66 million asebevote kukhetho lweMelika phambilini kosuku lokuvota komuntu wonke mhlaka 3 ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.